Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede emanikaleni lemasingo kuvikile kuye zabona kungene also kwenye iprovince elungiseleso simelela ukuthi organize department ethungamelwa ngu-honorable Amos Chibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yipi kodwa ke engingakutshe ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandleni
amapholisa esithi wona lina njengebandla alifuni ukuwaphathisa ngabakufunayo ukuze benelise ukucubungula udaba lokudutshulwa kwemota kamongameli. Kungakho liqiniso yilo njalo ungasitshela ukuthi lithini lina ngokucutshungulwa kodaba lolu ngamapholisa?
Ala kungamanga ke akunywe yi-route ngenxa yokuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota imenjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.